isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mokela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesihlanu mhlaka 29 mphalakazi 2023 ngo Prophetess Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje
imigwaqo yethu kayimihle njalo sikule bridge lelo eselithethwe ngamanzi kusasamne endaweni yegogo nalokho isicelo sethu ukuthi i-responsible ministries babone ukuthi i-bridge lelo selilungisiwe ngokushesha.
Abenhlanganiso zezihambi ezisebenzisa amabhasi zithi iningi lengozi ezivame ukwanda ngezikhathi zekhefu zibikwa zibangelwa yibonakala kwemigwaqo elizwe kanye lokungaziphathi kuhle kwabashayeli.
Lapha izindlela sezincane seziphambanisa ngoba i-constitution yeZimbabwe ikubeka kube sobala ukuthi ama-citizens eZimbabwe alelungelo lokunikwa i-information njalo intatheli izindaba zilelungelo lokuthola i-information.
Intatheli izindaba ziyasithola isinqumo sokwaliswa kwazo ukungena emihlanganweni ezaqhutshwa izinduna labantu abathinteka ngombhuqazo wegukurawundi ngakho ke zithi zizakuyasiphikisa imithethwandaba. Ukuthi ke uhlangothi lomsebenzi ukwethekelelwa kwelizwe luthi iningi labantu ababhalise ukuvakatshela indawo zokuzilibazisa elizweni ngekhefu ngabavela kwamanye amazwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Inhlanganiso ezimela izihambi ezisebenzisa amabhasi elizweni zikuthaza uhulumende ukubana aqinise umsebenzi wokulungisiswa kwemigwaqo yelizwe. Abenhlanganiso le bathi njalo iningi lengozi ezivame ukwanda ngezikhathi zekhefu zibangelwa yibubi bemgwaqo kanye lokungaziphathi kuhle kwabashayeli. Lokhu kuza ngemva kokuthathwa ngamanzi kwebholoho elesesame izolo elixhumanisa inembuzi yalegogwe South kanye lezinye ingozi ezibulalise abantu abanenge ngekhefu lekhisimusi lelokuqala komnyaka. Izihambi zime kumacele amabili alomfula zingesenelisi ukuchapha. Ukuhlaziya lolu daba uThabo Kancube oweStudio 7 uxoxa nonobhala jikelele wenhlanganiso yeZimbabwe Passengers Association umnumzana Paul Makiwa.
Sithanda ukuthi sikhuthaze abachayeli bethu ukuthi bahambe kuhle emgwaqweni, balondoloze izimpilo zabo, baphinde balondoloze impilo zabanye kanye lokulondoloza izimpahla. Siyakwazi ukuthi sibe labantu abaningi ababhubulela lona leli khefu abadlula 87 labo abasichile. Njalo silabantu abakwanisa ukudlula 424 labo abesele sebelamanxeba nomuthi belimele. Siyazi sobala ukuthi imigwaqo yethu kayimihle laphana laphana okuningikwa khona. Siyabona ukuthi kulama potholes ayebe khona. Njalo siyazwisisa ukuthi kule bridge lelo eselithethwe ngamanzi kusasame endaweni yegogo. Nalokho isicelo sethu ukuthi i-responsible ministries babone ukuthi i-bridge lelo selulungisiwe ngokushesha. Njalokho isicelo sethu ukuthi labo abasebenzisa indawo yonaleyana babone ukuthi sebesebenzise omnye umgwaqo ukuthi bahambe lapha abangabe besiya khona.
Umnumzana Paul Makiwa ngunobhala jikelele wenhlanganiso emela izihambi eyeZimbabwe Passengers Association. Limuzexoxa lapho loThabo Kancube oweStudio 7 eseHarare. UThaboka uphinde waxoxa njalo ngalolu daba lomnumzana Makleo Mapfumo osebenza lenhlanganiso yeSafe School Zones Zimbabwe.
Njengomuntu nxa ulamabhasi akho kumbe ulamakhombi akahamba ama-long distance, kufuze ukuthi ibe lepolisi ekhangela ukuthi i-driver lo elimthathayo wavela naphi, i-history ka-driver lo wake wasebenza naphi, wake wadriva naphi. But siyabona kathesi ukuthi iy'moto eziningi abantu abazithovayo nabantu ababelow 25 but ithethe ithi xa umuntu ehamba le PSV kufuze ukuthi 10-5 years and above abe le-defensive, abe le-medical. But konke khonokho lingakhangela imota kathesi ezihamba nabantu ama-lengthy njengalawa abafana abancane ama-20 years ama-21 years abakwanisi ukuzibamba. That's why bona ukuthi kungenza i-accident emangalisayo leyana, liyambona ukuthi olu-driver kahlekho sebalekile because they cannot handle i-pressure naleyo. Nasikhuluma ama-bus driver kufuze ukuthi abe mature, but konke khonokho akula ngisho ukuthi umuntu ngiyakwanisa ukukhangela ukuthi u-driver leyo wavela ngaphi and i-history yakhe injani. Then ikhangele imoto yangkhona khathesi sibona imoto eziningi especially amakhombi amanamablate abhalwe le-black le-yellow athwala abantu ama-lengthy distance. It's a danger khonapho kunjalo because kuyabe kusitshela ukuthi imoto le ayina certificate of fitness, ayina passenger insurance. Which means when the accident khonapho avela abantu konke ade besemotweni leyo alikwanisi ukubanotisa.
Sibona ngesikhathi lesi abe Traffic Safety Council of Zimbabwe lamapolisa besenza ama-campaign okuthi behlise ingozi lezi, libona ngalokhu kwenele na kumbe kulokunye okufanele kwenziwe?
Right, I think singabona okwenziwa le Traffic Safety Council of Zimbabwe kathesi le therapy during ama-holidays leyo kuyabe kufuze manje ukuthi kube le enforcement eyabe i-serious. I think one example singakhangela i-side yemtare le kule team ade ikhona ekwamtare i-therapy le Traffic Safety Council ade nechaya i-enforcement ukuthi imoto ade idlula let's say i-Honda City Force ukuthi ithwale abantu abangu-4 but uyayibonela abantu abangu-8 mbele abantu abangu-12 ade beyimisa khonapho bayehlise umuntu wonke oyi-extra then bekutheka i-drive ukuthi imoto leyo ayihambe nabantu abafanele ukuthi bahambe emotweni naleyo. So yona leyo i-enforcement iyasebenza khonapho ukuthi bengabona i-problem bahle bayilungisa because kudala kathesi abantu bayadelela baya bekwazi ukuthi hhayi ama-campaign lawa ngokuqomba ukuthiyela ukuthi an-educational campaign akula lito abayenzayo abantu be-traffic. So kuyabe kufuze ukuthi even i-traffic ingaphila i-authority yonaleyo ukuthi abantu abanjalo bahle babotshwe khonapho.
Njengabanye abasebenza labo ukubona ukuthi imigwaqo yeZimbabwe ivikelekile, lina lilaziphi indlela?
Sina kathesi sifuna ukuthi sizame ukuthi sisebenze ngayo i-Traffic Safety Council. Kathesi athi sifuna ukuthi sipushe ukuthi ama-alcohol beverages wonke athengiswayo kukhitshwe i-certain percent tax khonapho i-certain percent ukuthi imali yonaleyo ifunde ama-road safety projects. Because ama-road safety projects, i-traffic safety ifuze ukuthi ibe lawo amaningi. Saka thina sikhona ukuthi sincedisane lawo sifake ama-policies zona lawo ukuthi i-drunk i-beverage ibe nama-percent ayihamba athathwe khonapho. Then also siyenze ukuthi i-speed management policy yethu eZimbabwe ibe effective. Umuntu engadlula i-speed limit leyo uyabotshwa. Khathesi siyabona imoto eziningi bedey uyabona ukuthi imoto azisani ku-red robot. Ingaba impatient 5 minutes sedlula. Saka thina sifuna ukuthi sisebenzise sincedisane ne-traffic safety lama-ideas ethu esilawo ukuthi i-safe systems approach i-road safety eZimbabwe singayilungisisa njani.
Umnumzana Makhleyo Mapfumo usebenza le nhlanganiso ye-Safe School Zones Zimbabwe ekhuthaza ukuvikeleka emgwaqweni.
The Voice of America.
Iintatheli zindaba ziya zisola isinqumo sokwaliswa kwazo ukungena emihlanganweni ezaqhutshwa yizinduna labantu abathinteka ngumbhuqazo wegugurawundi. Ngakho ke zithi zona siza kuyasiphikisa emthethwandaba. Umkhokeli wogatsha lwezinduna ole Chiefs Council umnumzana Mtshana Khumalo utshele iStudio 7 izolo ukubana iintatheli zindaba zizatshelwa kuphela okuyabe kukhulunywe ngabantu emihlanganweni le nxa isiphelile. Kodwa ke intatheli zindaba kanye labalwela amalungelo oluntu bathi uhulumende uzama ukufihla iqiniso elizakhulunywa ngabantu kuleyi mhlangano. Izinduna zaphiwa umlando wokulungisisa udaba lwegugurawundi ngumongameli Emmerson Mnangagwa, njalo zithi zizaqala lolu hlelo emathebeleleni North le-South phakathi kwenyanga ezintathu zakuqala zomnyaka ka-2024. Ntungamile Nkomo owe-Studio 7 uxoxa lomkhokeli wale inhlanganiso wenhlanganiso yentatheli zindaba eye Young Journalists Association uLeo Munende ngalolu daba.
Lapha izindlela sezingane sezihambanisa ngoba i-constitution yeZimbabwe ikubeka kube sobala ukuthi
ama citizens eZimbabwe alelungele lokunikwa information. Njalo imithathele izindaba zelungele lokuthola i-information. Into abayenzayo le asikho nto ekumbeni engingathi ngingadelelanga engingathi ngiyayingibo yinto e-public, into eyayenzakala esizweni sesindebele abantwini abesindebeleni mainly. Njalo kunabanye abesindebeleni abangekho koBulawayo, abangekho emathirileni kumbe nasemidlevu lapho abazabe behlangana khona labantu abazafuna ukwazi ukuthi kini okwenzakalayo. Esakubona kusenzakala ngesikhathi kuthiwa le Motlanthe Commission ngemva kwama-elections ka-2018 intatheli izindaba zonke zazivunyelwa phakathi, zasinikwa isikhundla, zasinikwa inhlonipho esinikwa nayi-constitution eZimbabwe. Yikho okuze kube kusenzakala khathesi. Lokhu asebezama ukukwenza yinto eyakhulunywa nabaningi besithi abafuni ama-solutions awegugurawundi avela ebantwini abayi-123. Ha-a, bathi bona bafuna ama-solution avela ebantwini, abantu abahlutshwa ngesikhathi segugurawundi, hathi ama-chief, hathi izinduna lezi. So hhayi, alokhu abakukhulumayo lokhu akulangqondo and emthethweni sizawuphikisa ngendlela zonke esenisa ngazo.
Umholi wezinduna Mnumzana Munende ubaba uMtshane Khumalo sikhulume laye izolo, wathi yena okwenze bathatha lesi sinqumo ikuthi kabafuna ukuthi kufikwe endaweni thize kwenziwe umhlangano namuhla, lina ntathele izindaba bese liyabika ukuthi kuthwe kusasa kuvukwe kusenzwa umhlangano kwenye indawo okukhulunywe izolo bese kusiyaba lomthelela kulokho kuyabe kukhulunywa ngalolo suku. Ungathini ngalokho?
Kodwa phela indaba eyama-commission ayiqalanga namuhla lezi, lokhu kwaye kwenzakala. Njalo nxa udaba olukhulunywa kumbe etholotho luzaphindwa emaphisa, akula problem lo. Ukuthi intatheli indaba zisine zabhala ukuthi hhayi emaphisa bathe besesabele ukuthi kumbe etholotho kwazezwa khonokho bethi hhayi, lokhu akula ndaba lokhu. Wathi if bona bengazitshela into ezingakhulunywa ngaphakathi siyabakwazi njani? Kuze sibe silalele la kuthi abantu bathini. Nxa sithapha indaba zethu, sithapha indaba zethu ngama-angles atshiyene, asifuzanga kuhle kuthiwa wonke umuntu kabhale lokhu okukhulunywa ngama-trip kuphela. Ha, lezo athi zonozi kuyaso kuyi-propaganda. Njalo thina sisibona ngani kumbe kule agenda abafuna ukuyifusha esingavumelani layo.
Ngesikhathi segugurawundi kubulawa abantu eMathebeleland lase-Midlands, siyazi ukuthi intatheli izindaba zazingavunyelwa. Kwakuvunyelwa nje intatheli izindaba ezinlushwana ezazihamba lohulumende zitshaya ipropaganda kahulumende. Nxa sokuzanywa ke ukulungisiswa lolu daba, intatheli izindaba zivinjwa njalo, singathi lokho kuveza
kunezinto esiyagcina thina sesicabangela ukuthi bafuna ukuzifihla. Thina sithi nxa into le abayenzayo beyenza ngendlela elungileyo, akufuzanga befihle lutho. Singakhayela ngesikhathi segugurawundi njengokutsho kwakho, intatheli izindaba zazisalisa ukungena ezindaweni lezi okwakule fifth brigade isenza eyayikwenza ibulala abantu, itshaya abantu. Yikho abantu vele bahle bathi intatheli izindaba sizifuna ngoba babesisaba ukuthi iqiniso leli lingaphuma lathi sizanyuka. Sizophinda sikwesaba ukuthi bengathi endaweni eya intatheli izindaba lakhathi siyazixotsha kusithi intatheli izindaba then abenzi lutho phela. Kufuze kube sector yeni lo? Everyone should know, everyone should see ukuthi no, abantu bayazama sibi truth telling attempt at reconciliation, zokuqebisana into ezinjalo. Manje nxathi besenza so thina sesibona ingane ikudla lesi sikhathi.
Uliya Mnende ngumkhokheli wenhlanganiso emela intatheli izindaba e-Young Journalists Association. Uhlangothi lwemisebenzi yokwethekelelwa kwelizwe luthi iningi labantu ababhalise ukuvakatshela indawo zokuzilibalisisa elizweni ngekhefu ngabavela kwamanye amazwe. Ngekhefu lekhisimusi izizalwane zeZimbabwe yizo ekade zivakatshele lezi ndawo ngobuningi, njalo indawo eziningi bezigcwele. Indawo zovakatshela lezi zigoqela iVictoria Falls, Vumba, Nyanga, Matopos lezinye. Ukuhlaziya lolu daba, uThaboka Ncube owe-Studio 7 uxoxa lomkhokheli wenhlanganiso yabaqhatshi abakuhlangothi lozokwethekelelwa kwelizwe e Employers Association of Tourism and Safari Operators nomnumzana Clement Mkwasi.
Nasikhangela okwenye leyi ezayo, sikhangele izethekele ezivela kwamazwe athiyeneyo, ama-bookings ethu ababhalisiwe ukuthi bayabuya kuyathengisa ukuthi abaningi bakhona bavelela, abanye bavelela e-America, abanye bavelela e-Europe, yibo abaningi bakhona bazabuya kunye. Kodwa ku-Christmas abaningi kade bengabantu balapha eZimbabwe. So sibone ukuthi kade kubuya ama-group athiyeneyo, iimoli kade zibuya zihlangene, abantu abadala labantwana. Wonke le sihlobo esijeneyo abantu abazahamba emakhaya ukuthi baqede iholidi basemakhaya, sebebuya kuma-tourism resort bechazeka bebonana benza ama-activity ajeneyo.
Kuyini okubangele ukuthi kube lezethekele eziningi ezivela eZimbabwe?
Ukuthi ukumaketha kwethu elizweni sekule sokukhanya vele ukuthi abantu hayi bayazizwisisa, sebebuya sebenza into zonke. Sibone futhi ukuthi lo nyaka abantu abalapha eZimbabwe labo bayenzile esingathi nangamahaya thinalecidis into ezifana labobhanki, labo-godswing and the like, labo-rafting. Abantu balapha eZimbabwe labo sebeyenza into ezenhle. Kudala besikhathi kungayenziwa ngabantu abalapha eZimbabwe, kade kujala ukuyenziwa abantu abavelela kwamanye amazwe balapha eZimbabwe kade bejayele ukwenza ama-needback activities afana labo-cruise labo-helicopter flight lokuhamba phakathi kwama-follows. Kodwa kakathesi hhayi bayenze konke sibili bevele lapha eZimbabwe. Ngathi mina ngazikhangela izincumo ngathi abalapha eZimbabwe kunani kade zithikisa amathumi ayisikhombisa abavele lapha eZimbabwe, i-difference ngabantu abaphandle. So singathi hayi into sezitshintshile kanyangani sezidlulile ku-COVID and i-tourism sivukile, abantu abalapha eZimbabwe labo bakholisile babuyile kade begcwalisile indawo zethu zonke.
Umnumzana Mkwasi Clement ungumkhokheli wenhlanganiso yabaqhatshi abakuhlangothi lozokwethekelelwa kwelizwe ye-Employers Association of Tourism and Safari Operators obeyixoxa ecingweni loThabo Kancube eseVictoria Falls. Amapolisa athi asebophe umnikazi weshabhini ethengisele abantwana utshwala eHarare ababonakale kumfanekiso owevidiyo okade usabalala enkundleni zokuxhumana benatha bengachize qhakala, okuyinto icunule kakhulu uZulu. Isikhulumeli samapholisa u-Assistant Commissioner Ponyathi uthi umsolwa Mufitin Mutiyaya oleminyaka yokuzalwa engamashumi amabili lantathu 23 njalo uthengisele abantwana laba utshwala eshabhini yakhe esenyere flats elokitshini lembare eHarare. Abantwana laba balishumi lambili njalo baleminyaka yokuzalwa esukela kwemihlanu kusiya kwelishumi lanye. Unyathi uthi uphenyo lwamapholisa luveze ubana abantwana laba bathenge utshwala lobu ngemali abakade beyiphiwe njengezipho zekhisimusi. Uxwayise labo abathengisela abantwana abaleminyaka ephansi kwelishumi lasiyagalombili 18 ukuthi bazabotshwa ngoba besephula umthetho. Untungameli Nkomo we-Studio 7 uxoxe lomgcini sihlalo webhodi yenhlanganiso yezakamizi zeHarare, eHarare Residence Trust, umnumzana Albert Mazula.
Yinto esihluphayo kakhulu ukuthi sizwe ukuthi abantwana abanyinyane kangako batholakale benatha utshwala. Yebo, lo umama owejabhini obathengisele utshwala angaba ngumuntu esingamsola, kodwa kumele ukuthi sikhangele imbangela eyenza ukuthi labo bantwana babe sezitaladeni. Ngomaripoti aphumileyo abanye abantwana ababili nabantwana abalonina leyise abehlukanayo. Nge-economy ekhona le siyabona ukuthi abazali abaningi abanye bagcina besehlukana. Njalo udubo lwama-city kids liyanda kakhulu ngokubana i-economy iyenza ukuthi kungabi lemuli eziqinileyo ezindlini lapha. Abantwana labo begcina besenza okuningi kakhulu ngakukandi ngayina lona ngoba singakhanyela emasika esaladini kakhulu eHarare. Kila bantwana abaningi obona bethatha ama-drug bedakwa njani. So kasiyotshwala kodwa nje ama-drug ayasilili ufika bebhema i-glue bebhema okunye okunye okudakayo becina behlukumezwa nabanye abantu.
Abantwana laba singathi imihambuma yini ngama-street kids bahlala esitaladeni?
Ngikuzwayo kukhanya ngathi ngama-street kids iningi labo. Kodwa abanye ama-street kids kayise ma-street kids ukuthi bahlala esitaladeni. Ngabantu abasuka emizini betshona esitaladeni ntamba masiyebuyela ngezindlini. Ngibona ngathi okwenza ukuthi basuke emakhaya besiya ezitaladeni i-economy ehluphayo ngoba ekhaya kulendlala. Angangena esitaladeni ahlangane labanye abavele behlala ezitaladeni bagcina besenza into eziningi. Njalo ngakhangela kulabantwana abasezitaladeni esingathi ngama-city vendor abathengisa iziyiji lokunye kunjalo njalo. Akula mthetho obabophayo kangako abantwana labanye bagcina bengena kweminye imikhuba engalinganga.
Lina njengabaholi benhlanganiso ezisebenza labahlali kuyini elikwenzayo ngendaba ezinje ngoba siyazi udaba lwezidakamizwa ludaba osolulesikhathi luhlupha eZimbabwe.
Siyazama njenge ikakhulu njengeHarare Resident Trust ukuthi sifundise izakhamizi ukuthi zizame ukondla abantwana babo ngendlela ezilungileyo. Njalo kuminyaka edlulileyo besikhuthaza ukuthi izakhamizi ikakhulu laba abangela enye indlela yokuthola imali benze amaphuzu angabanika imali bebambene ukuze banelise ukudla imbuzi zabo. Njalo siyakhuthaza ikakhulu laba omama labo babo ukuthi kungabi bengabane kakhulu lokwehlukana ngoba amadiyo enye into ehluphayo. Abantwana abondliwa yi-single parent ukuthi bondleke kakuhle bakhulekele imithetho kukhanya kuyinto ehluphayo kakhulu.
Utshilo ukuthi udaba lolu lukavili uyabasola abamashabhini uyabasola njalo abazali abanganakekela abantwababo. Kuyini ongakukhuthaza bona abazali laba amashabhini?
Amashabhini kuyahlupha ngoba singeke sathi singakhuthaza amashabhini ngoba amashabhini ngabantu abasebenza njengelamalayisensi akulamthetho obabophayo. Esingakhuthaza nje ukuthi kwabezomthetho ukuthi yenze ukuthi amashabhini angabi khona ngoba akula esingakutho ngobantu bamashabhini ngoba ngabantu abazifunela imali. Ungabuya ule mali noma uyingane leminyaka engu-4 enaselonge ethole imali balithwane abangala imali bathi lesithi mnyane kakhulu.
Umnumzana Albert Mazula umgcini sihlalo weboard yeHarare Residents Trust limuzoxoxa lapho ecingweni lonto nkamili Nkomo weStudio 7.
It was a Friday, my darling. Was a Friday, 7 to begin. Was a Friday, my sweet.
Kuhlelo was a Friday, liviki sihamba lomculo womdumo owe house. Enake udabuka emangweni weBethel eGwanda. Uayanda Ndlovu, ozibiza ngegama lomsebenzi lokuthi Ayanda Deliza Boy. Nanguke ixoxa lontungamile Nkomo weStudio 7 ngedlalade lakhe elitsha.
Le ukucula from 2019 in single track abathi nguwe wedwa imanyalo track, and then 2020 ngazochintsha ngangena ku house. From 2020 until 2023 ngisebenza i-album le ephumule ngo-2023 abathi Jerusalem. ngisebenzile, I can say ngisebenzile because ngisebenza ngiwani, ngiphusha ngiwani, bengithandaza, ngithandaza lapha nalapho ukuthi konke kuvele, kwaze kwavela kwaphuma i-album.
Ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Abafuna ukuxhumana nami inumber zami zithi 061 59 191. Ngizoziphinda futhi ngeze South Africa because ngokusebenza ngise South Africa yikho ngikhona okwamanje, so inumber yizo ngazithola ukuthi ukhona ukuthi uxhumane nami because azikatholakali kuma-social media. Ka 0761 31 59 191 yikho ngangithola khona.
Ubachiyela wapha mazwi abalandeli?
Kubalandeli ngingathiyala mazwi ukuthi kumele ukholwe, uzibhilivele wena ukuthi everything izovela. Kunalapho isikhathi sizobunzima kakhulu kwezomculo, kulo bunzima sibili because uzothola ukuthi kunama-challenges amaningi owahlangana nawo. Uzothola ukuthi phela njengabantu sisacula sihlangane sometimes kunokungazwana, but kumele uhlale uthembile ukuthi everything izolunga because ungagive up.
Ngelethembali ukholisile umculo oka Ayanda Diliza Boy. Lingakhohlwake ukubana ku-Live Talk lamhlanje kuhlelo sikhangela ukubana kuyini okukhangelelwe ngabantu eminyakeni omutsha esiwusungula ngomvulo oka 2024. Isikhathi sethu asabuvumi bawethu ubana siqhubekele sonke phambili. Sikodwa singekehlukani ukuthi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Abenhlanganiso zezihambi zisebenzisa amabhasi zithi iningi lengozi ezivame ukwanda ngezikhathi zekhefu zibangelwa yikonakala kwemigwaqo yelizwe kanye lokungaziphathi kuhle kwabashayeli. Silugqiba-ke lapho uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo Praxedes Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.